So kuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 31 kuNtulikazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMT60 lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa nguZulu kukhetho olukhulu oluzayo.
Ibusiness yami nayi startup Greenhouse Academy. So incubation hub and accelerator business. So incubation hub ukuthi sebesile building enamatafula lama computer le internet.
Unkosazana Phindile Gosha okuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship uthi ufunde okunengi eMelika okuzanceda abantu bakwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leMTCT elikokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa nguZulu kukhetho olukhulu oluzayo. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMonzora ukhulume lokhu namuhla eHarare ngesikhathi kusethulelwa uZulu ugwalo lweziqondiso zalokhu abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Uthe bazalwisana lobukhohlakali obubisela muva eleZimbabwe. Uthi akulankokeli elothando loZulu okwedlula yena labanye bakhe.
Election, ladies and gentlemen, is about the people of Zimbabwe. This election is not about individual political parties. It is not about individual political fiefdoms. This election is not about political leaders displaying their feathers like political peacocks. This election is about the people of Zimbabwe. It is, and it always shall be, about the people.
Ukhetho lolu silwenzela uZulu weZimbabwe, asilwenzeli abantu abasembusweni. Ukhetho lolu ngolokuthuthukisa impilo kaZulu. Abantu beZimbabwe basebunzimeni, abaningi abakwazi ukuba bazakudlani kusasa. Izisebenzi zithwele nzima, siza kuqeda lokhu.
Unkosazana Lwazi Sibanda, umsekeli webandla leMDCT obesemhlanganweni lo okuthule khona iElection Manifesto webandla leli, uthakazelele okumunyethwe ugwalo lolu njalo lokwethulwe ngumonzora.
Mongameli ukhulume izinto ezakhaya, uzokuthi noma izani kufike flapha ekhona, kumele ibe izwile ukuthi iMDC yaso party yodlame. MDC yiparty efisa ukuthula, yiparty efisa ukuya ku-election ekhululekileyo engenakucilibezelana.
Ugwalo lwe-MDCT Election Manifesto lumumethe okunye njalo abathi kuzanceda uZulu okunjengokuba lemfundo engahlawulelwa ngabantwana besikolo, ukuvuselela ezokulima lokunye. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Javier Nyambo uthi kumele amabandla ezombusazwe ethembise uZulu alakho ukwenzela abantu, hathi ukuqamba amanga.
Abaphathi nxa icampaign akangayenzi okokuthi wona ngwawo akhuluma into ezingasizo ezimangalisayo ezingeke zafaza fezeka. Abantu kababe amaphupho afezekayo.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ubesemhlanganweni omkhulu eChinoyi namhla, lapho abekhankasela khona ukhetho olukhulu oluzayo. UChamisa utshele abasemhlanganweni lo ukuthi eleZimbabwe lidlelana ngendlela ephansi leRussia elahlasela eleUkraine.
Iwe mdala, unozikwara udala ukuthi imina ayisapoti Russia. Iwe nani, wabunzani? Unosapota chi? A proper leader of Zimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress, of course, side with multilateralism. Tobatanisa vanhu, Russia yoregera kurwana Ukraine. Kwana kuti ndosvika kundava kuside, ndokunezvita puppet. Don't be a puppet.
Ukudaba lufanayo ubongamele Masoli Mnangagwa ubese sigabeni sedinga namhla, lapho avule ukusemthethweni inkampani embamalahle eyemuchesu mine elabaqondisi ze-contact holdings zabanye abadabuka eZimbabwe. Umnangagwa uthi inkampani le ilakho ukwemba amalahle amaningi azakwenza leZimbabwe lithole imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Uphinde wathi inkampani le isivulele amathuba emsebenzi abantu abedlula amathumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% abadabuka eBinga. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana wabutho moyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuthakazelwa ngabantu abaningi eZimbabwe.
Akula siqinti mhlawumbe nxa zikhona zilutshwane umongameli angakafinyeleli khona in the past 5 years. Utshintshile indlela eyayijwayelekile. Sasikwazi ukuthi umongameli uMgabe nxa kuthiwa usemat north uyabe selupane, nxa kuthiwa usemat south uyabe segwanda, kodwa umongameli usabalalisile inyathelo lakhe, usabalalisile ubukhona bakhe eziqintini zonke eZimbabwe jikelele. Kusukela ngo-1980 akuzange kube nomongameli owayeke wafika eBinga, kodwa umongameli mbona sefike kabili kumbe kathathu. Njalo lapho angafika ngakhona i-development aseyifake eBinga iyabonisa ukuthi ngumuntu othatha i-development njengento emqoka njalo eqakathekileyo.
Akazanga ngamandla amabandla ezombusazwe elizweni lonke jikelele loba kule mbiko ethi kulabanye abatshaywa ngabakubandla leZANU-PF. Ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu emhlanganweni webandla leZANU-PF enkayi izolo ukuthi ulobudlelwano obumangalisayo lomnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia.
Enkosiwe, sifike izolo emini sivele Russia. Umngane wami uPutin uyalibingelela. Greetings from our dear friend, our revolutionary partner, President Putin of the Russian Federation. Greetings to you, the people of Zimbabwe. Ubaba uthulese kotiwe, ubuyizolo evele Russia, umngane wakhe athemba lalimbone kuma TV uPutin utheli bingelele bantu beZimbabwe, bantu beMartinos.
Lapha ke lizwe umongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho enkayi esabelweni seMatabeleland North. Abadabuka emazweni atshiyeneyo okugqela eleZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship sebegqiba izifundo zabo abazenze emakolitshini atshiyeneyo kwele Melika. Ngokwamanje bathe gwaqa eWashington DC lapho abahlolisisa khona abakufundileyo njalo labaza kwenza bengabuyela emazweni abo kunsukwana ezilandelayo. Umnumzana Ethan Rosenwick, umsekelo womphathintambo wohlangothi lukarhulumente weMelika oluphathelene lemfundo kanye lezamasiko, utshele umhlangano omkhulu owe 2023 Mandela Washington Fellowship Summit namuhla ukuba ukufisela bonke abakuhlelo lelu inhlanhla. Kulabadabuka eZimbabwe abedlula amathumi ayisikhombisa abakuhlelo lolu. Omunye wabo uNkosazana Phindile Gosha okudabuka eZimbabwe.
Uphindile ngumntwana wazalelwa eCholocho, uthe ezalelwa eCholocho wasesiya eSouth Africa ehamba nabazali besiyasebenza, wafunda khona ngale wathola i-undergrad degree ne-honors degree. Then ngaba ngumuntu othanda umsebenzi wezandla, so amabhizinisi. So ngase ngibona ukuthi ithi ngibuyele ekhaya, ngoba bathi umuntu uma uhambile ukuyazingela udlele egangeni, so uyakhumbula ekhaya. So yimi loyo ngakhumbula ekhaya, ngabuyela eZimbabwe from South Africa. Ngithe ngifika eZimbabwe ngabona ukuthi no, kumele ngenze something ezangenza ukuthi ngibe even more empowered. Ngase ngicabanga ukuyena National University of Science and Technology eBulawayo, ngase ngenza i-master's degree yami. So i-master's degree leyo ngafunda, ngabona ukuthi ukuba ngu-business akusho ukuthi ungafunda kumele kuphela uyedinga umsebenzi ekhampanini. Uyakwanisa wena ukuhlala phansi ubone ama-problems aselizweni lakho, ku-community yakho nasebantu abaseduzane lawe. Then ubusubona ukuthi mina into le ngingayehlisa njani umthwalo lowu osemuntwini, ngawehlisa njani. So kuyi-solution kwi-problem. I-solution yona lana yi-business idea. So mina umsebenzi wami ikuncedisa abantu abalemicabango yokuthi mina ngingabuya lalokhu, ngingayenza into enje, ngiyakwanisa ukunceda abantu abaningi. Mina ngiyakunceda ukuthi i-idea yakho ibe yi-profitable business, i-business ezakwenzisa imali, njalo wena ube lawe umuntu onceda abantu. So it's not about imali kuphela, ukuthi wena unceda abantu lawe ubuyenza imali ibusiness yakho ikhule.
Akusitshela umafitshane sibili ngebusiness yakho ukuthi wenza business bani.
Alright, ibusiness yami na yi-startup Greenhouse Academy. So i-incubation hub and accelerator business. So i-incubation hub ukuthi sabe sile building enamatafula lama computer le internet. Kunabantu abalama business idea but basela ama resources. So thina sithi okay, nansi space, we le business idea yakho. Nansi laptop, nansi internet, nansi tafula. Hlala phansi sibone ukuthi wena ufuna ukwenzani, sikuncedise from there. Yi-incubation process yona leyo. And then kune accelerator. Sithi wena mhlawumbe akuso muntu wonke ole thuba lokuthi aqhubekele phambili ngemfundo yakhe. Sithi okay, wena ingqondo yebusiness ulayo, kodwa ukuthi wena ukwazi ukukompeta properly kwi-market kumbe ukukhulisa i-business yakho, ubuya sikufundisa ama-business skills, ubuya sikufundisa i-financial literacy. Uma umuntu owazi i-business kumele ube yazi i-value yemali, ubuya sikufundisa i-marketing, ubuya sikufundisa i-business development. So yikho esikuyenzayo khona lokho.
Kuyini okufundileyo lapho kade ukhona? Usitshele ukuthi yiphi university ohambe khona njalo uthole ulwazi uzalusebenzisa ekhaya.
Alright, mina bengise Purdue University, bengikwi track abayibiza ngokuthi leadership in business. So bengibuye ngapha ukuthi ngizo improve ama skills wami ukuthi mangibuyele ekhaya abantu engisebenzisana labo ukuba ngcono kwami ukuba ngcono kwabo. So into engiyifunde kakhulu ngapha ukuthi ukubambana labantu yinto eqhakathikile uma ufuna ukuphumelela. Uma usebenza wedwa uyakwanisa ukuphumelela but ukuyabongela impact njengomuntu osebenza la omuva la ohamba labantu osebenzisana labantu. So ikhe ngifundileyo khona lokho. Ngafunda njalo lokuthi kumele ukuthi sikhangele inkinga esizane lathi. Inkinga lezo ama solution thina silawo. So mina into engiyifundileyo ukuthi abantu bonke engihlangane labo ngapha, because ngihlangane labantu akade be interested kakhulu ngebusiness yami. Kakhulu ukuthi ngithole lo muntu othe you know what, ngicela ukuthi ngi-offer mina ukwenzela the whole rebranding of your business, because ngiyabona ukuthi uyakwanisa ukuhamba khatshana. Into ayithande kakhulu ukuthi mina ngihamba labantu. So into engiyifundileyo ukuthi sibe lama networking sessions uma ngifika ekhaya. Singakhangela ama qualifications ukuthi wena ugcine ngo-form bani, ule degree iphi. Sifuna osomabhizinisi kuphela, singakakhangela ukuthi wena ugcine ngo-grade bani.
Yes, sibe sibona ukuthi nxa usufunde sokunje sibuyele ekhaya abanye bathi uphindile sofunde kakhulu, so kube nzima ukuthi usebenzele abantu, pho uzayenzani?
Mina ngiyibone ngathi ngingumkhokheli wabantu, but ukukhokhela kwami angikhokheli ngiphambili, ngingumkhokheli okhokhela esemuva. Why? Uma ngisemuva kungincedisa kahle ukuthi ngibone abantu abaphambi kwami ukuthi ngubani owileyo, ngigijime ngemdobha sibone ukuthi into emuyisileyo ingaphi, njalo uma sengimdobhile ngimsukumisa njani ukuthi aqhubekele phambili ehambe. So mina ibhilisi yami ukuthi futhi ngikhokhele kahle kwi-space lesengiyiso ukusebenzisana labantu lokutrain abantu, ngihamba phambili unyakwanisa ukulibala ukuthi kulabantu abasemva kwami. So mina ngingu-leader o-leader from emuva.
Unkosazana Phindile Gosha, ukuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship. Sixoxelaye eseWashington DC. Abadabuka eZimbabwe abahlala kweBritane bakhuthaza abantwana besikolo ukuba bengathathi izidakamizwa ukwenzela ukuthi bezithuthukise. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zakulindawo ezisithupha ehlala eBrithani lase-Ireland zabona kufanele ukuthi zithuthukise izikole zafunda kuzo ezeluphane Clatter Schools, njalo benze inhlelo zokufundisa abantwana balezi zikolo ngempilo. Uhlelo lolu luqhutshwa ngokuqoqa imidlalo yenguqu ebhola lokuqaga lokunye. Kusanda kuba le midlalo le eluphanda eluphane. Umnumzana Francis Gombazana ohlale eBrithani ngomunye walaba abayisithupha baqala lolu hlelo.
Indawo yakithi le ayilayo into yokuzilibazisa. Abantwana abaningi bagcina sebe natha onjengu, abanye bagcina sebe bhema izidakamizwa, abanye beqedu grade 7 kudala sebezithwele. Kodwa sasesithithi thina asihlanganiseni abantu labo ukwenzela ukuthi bebe lento ebalibazisayo.
Umbalisi uMagawa Lihlo Primary School uthi uhlelo lolu soluncede abantwana kakhulu.
Siyafundisa abantwana ukuthi bengangeni ezintweni ezinjengama-drug. Esigabeni lesi kugcwele kakhulu intshenku, but because of such tournaments abantwana ba-educate ngama-dangers entshenku, ama-dangers e-early pregnancy. And kuyancedisa lokuthi abantwana bekhuthalele ukuhamba esikolo from primary transition to secondary, it has improved through our tournaments like this.
Unkosikazi Duduzile Sibanda, olwela amalungelo abantwana, njalo senza le councilini kule ndawo, ubuka imidlalo le.
Tournament le silethe inqubekela phambili enkulu kwabatsha lesigabeni jikelele, lokhu yaqala eminyaka emithathu yedlule. Lokhu kwenza besole isikhathi sokunatha lokubhema okudakayo okunjengembanje letototo. Sokulomehluko omkhulu njalo kumankazana azithwala esesemancane. Lonyaka nginanzele sokulokuhlonipha lokuziphatha kuhle kakhulu kwalabo abasakhulayo, okuyinto enhle elethwa yile imidlalo.
Osakhulayo Mayibonga Ndlovu uthi imidlalo le le mfundiso ayitholayo yamnceda ekuziphatheni kwakhe.
Ngiyobe ngibala nje ngithutha isizungu, ngisusa abantwana bangazibazi, le ndaba zamazazi, konke ukuthi
izakhamizi zalindawo zeLupanda ziyabonga ukwenziwa ngabantu laba. Umnumzana Mthandazo Zogumbo uthi isigaba lesi sesibambene omangalisayo.
Into leyi iyabambanisa izakhamuzi nabantwana. Usually kuma-communities kule gap between izakhamuzi nabantwana. Izakhamuzi ziyabe zidonsa zisiyale, abantwana bedonse besiyale. So singayenza amagemu izakhamuzi ziyasondelelana nabantwana, zibe kwazi indingeko zabantwana ukuthi abantwana bafunayo.
Umeni weluphale isithethele lephalamende umnumzana Mbongeni Dube ubonga abaqoqa lolu hlelo ngentuthuko abayibise esigabeni.
Abantu abafuna ukubona iwadi yabo iphumelela kumathalenti, siyazi ukuthi izidakamizwa ziyenza ukuthi umntwana akhohlwe ngekhanda lakhe, angabi kwazi ukuthi wenza njani. But nxa umntwana etholakala esezezemdlalo, kulento oyenzayo empilweni yakhe ezamenza ukuthi ithalente lakhe liphumelele, kumbe uba nguye kwakhe kuphumelele. Ngoba ngelasikhathi sokuthi nxa echayisa lapho mbuchayisa isikolo mbuchayisa ngapi, aye kwezweni ezizidakamizwa.
Abantwana bezikolo abathola ulwazi ngedakamizwa ngabethama thole elihlo Masungumala Khombo phuma kanye lesiphophoma. Ngimele Studio 7 eLupanda eLupane, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikukhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ibutho lakulelo lizwe lizama ukuthatha isabelo seDonetsk sizathuthunwa ngele Russia. Abakumanyano we-ECOWAS bathi bahlolisisa okwenziwe libutho kwele Niger, bathi balakho ukungenela kulolo daba. Kusigaba sezempilakahle, namhla sihlolisisa umkhuhlane wokuthilana amathumbu obizwa ngesilungu ngokuthi i-hernia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi abalesimo lesi esivame ukuvela enkabeni yomntwana evuvukayo icine iphuma ubomvu. Kwesinye isikhathi umntwana uhanjiswa esibhedlela lapho ahlinzwa khona ngodokotela abalolwazi ngesimo lesi. Unkosikazi Siphilisiwe Nyathi ulomzukulu wakhe owalatshwa umkhuhlane lo.
Umzukulu wami wayele nawo umkhuhlane wonalo, swa operate use right kathi swasila uyaphila.
Odokotela bathi kumele abantwana behlolwe sonke isikhathi ukwenzela ukuba belashwe umkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempilakahle udokotela wedwa Ndebele uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane we-hernia umkhuhlane i-hernia iyenzakala endaweni ezijiyeneyo, iyakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, ikwanisa ukuyenzakala lapha enqulwini kumbeni esenta yephakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So i-hernia kuyi kuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo, umntwana nasamncane siyamelela athi angakhula nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Udokotela Ndebele uthi ulakho njalo ukuhlasela abantu abadala,
kodwa i-hernia eba khona kwezinye indawo njengaphakathi laphakathi kwesisu lalapha enqulwini ifanele ukuthi ivalwe masinyane ngoba amathumbu angakhanywa avalelwe phandle kuyabe sekuvaleka amathumbu wonke kube sekusiba yi-emergency umntwana uyabe se-need operation so lezo kufanele zivalwe zingabonakala i-hernia so kungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube le-hernia especially ebantwini abakhulu kuyabe kuyikuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo so yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe i-operation
usikhwica mfundo solayo ngwenya layo uyagcizelela ngalo mkhuhlane
nxa i-hernia le ingazange yalungiswa kuyukuthi amathumbu sengenile abanjwa ke kuleso sikhala kuyabonakala kube lengozi umuntu aswele imphefumulo wakhe ngenxa yokuthi amathumbu asebanjiwe ithumbu yinto eqakathekile kakhulu empilweni kahle yomuntu i-hernia ke ngumkhuhlane wokuthi inyama kumbe amajwabu omuntu asuka abelusi kuyokuthi izitho ezinjengokuthi amathumbu zibe sezingane ziyaphuma ziyavela kodwa zingaphansi kwesikhumba yikho kuthiwa i-hernia ke umuntu uyabe engani uyavuvuka kwesinye isikhathi engafithizela kubuyele phakathi ngoba kuyabe kungamathumbu
umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abantwana abangabafana inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi i-hernia iyingozi uma umuntu enyikela ukwelatshwa masinya ngoba ubomvu bulakho ukuphazamisa ukugaywa kokudla emzimbeni ngimele i-Studio 7 yiwo Bulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
namhlanje usuku lokunanza imisebenzi yabalondoloza ezemvelo ama-Game Rangers olokuWorld Rangers Day usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabanye babo ababulawa ngamadinga impondo zendlovu kumbe ezikabhejane inkatha lokunye okungekho emthethweni kubika uNokuthaba Dlamini
Bayakhala abantu laba abathi kwesinye isikhathi babhekana lenkafula kufa ethwalwa ngabadubula kumbe abathiya inyamazana zendle okungekho emthethweni. Omunye wabakhalayo ngumnumzana Amos Gwema osebenza kuhlangothi lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority.
Most of them, they will die after retirement because of stress
iningi lethu liyafa ngemva kokushiya umsebenzi ngesizathu sokuthi bayabe bephazamisekile ngokuswela izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu okufana lezindlu ukukhokhela abantwana ezikolweni lokudla ngakho sikhalaza kuhulumende lenhlanganiso ezinye ukuthi zikhangelisise impilo yebutho leli
Unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu odabuka emabale uthi wakhetha ukwenza lo msebenzi ngomnyaka ka-2015 ngemva kokubulawa kweganyana esigabeni sakhe. Uthi induna yalumango uNelukhoba yabiza umhlangano wokumanyana labezimparks le-Painted Dog Conservation kwaphunywa ijumo kukhitshwa imijibila eyayisiqede inyamazana eziningi emngceleni weWange National Park.
So ekuhambeni lapha yebo kubuhlungu. Ngoba iganga lethu leli njengoba lisazi lilendlovu bese sikhathi liyagijima sibili omunye azale imali libalekela indlovu
Umnumzana Fanuel Ncube odabuka emangweni wedopota uthi wakhetha ukwelusa inyamazana zendle ngemva kokunanzelela izinga ezibulawa ngalo
Laba abanye abathiyayo abalezingodo eziyabe zikhitshiwe sekulenzondano phakathi lathi esisebenzayo bangaluzisiyo uhlelo ngoba sebesipromisa ukuthi bengasitshaya nxa bethole iy'ngoda zabo zikhitshiwe
Umnumzana Ronnie Sivanda usomlomo wenhlanganiso ye-Painted Dog Conservation uthi unzima lomsebenzi
Okokuqala sikhuluma ngomuntu ongena egangeni okule nyamazana eziyingozi ehamba ngenyawo ehamba elandela lapho kunjani okulamahwaya zona inyamazana ngokwazo ziyingozi kiwo izilwane indlovu abanye bayasabele besemsebenzini
Sibanda uthi kusukela eminyakeni embalwa edluleyo sebethungathe bathola imijibila edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu okuyikho osekusindise inyamazana zendle eziningi ezifana lamaganyana. Abenhlanganiso yeReward babika ukuba kumnyaka ophelileyo kwafa abalikhulu lengxenye 150 abane babo bengabeZimbabwe. Bengeze njalo ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 sekufe abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 emhlabeni wonke jikelele ikakhulu kwele Congo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Womanje sike sizokuthi abalaleli be-Studio 7 bathini enkundleni zethu ezitshiyeneyo kuFacebook, kuTwitter, kuInstagram lezinye. Sakhala ngodaba-ke olwama-computers la anikwe isikolo kulangale-ke enkayi anikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sizokuthi abantu bathini-ke ngakhonokho. U-NSC Sebata uthi well uzamile-ke umongameli ukuthi anike abantu laba ama-computers, kodwa sibone ngazani ukhankasela kubi ukhetho, sefuna ukuthi avotelwe. Kuzobuya-ke uPaul Arnold Imajelela Nyoni uthi hhayi ulungile kakhulu umongameli uthi akwenze khonokho, kodwa sizamkhumbula ngakho ngoba ezokuvotela lapha sibona ngazani siyavotela abanye. Kuzobuya uLunga Senzeni uthi ye siyabona ukuthi kambe sokwesikhathi sokhetho, kodwa-ke sakhumbula amakhompyutha zakudala lana abiswa ngwaye ngumongameli uRobert Mugabe, asikwazi lokuthi aya ngaphi khona ngale wange. Lokho siwadinga nje, kumbe sebenza imbiza ngawo, kumbe bayenza-ke amahopani, kumbe into ezinjalo. Siyakuzwa khona lapho isenzeni khona impala book uyakhuluma lapho uthi abathathe ama-computers bethule abantu, kodwa bayefaka u-X uxa wabo ngesikhathi sokhetho ngendlela elungileyo. Singazithi indlela leyo-ke khona ujoyipi yankhona. Prudence Moyo, ya kunjalo, siyakubona okwenzakalayo kathesi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, abantu abaningi bathenjiswa izulu lomhlaba, kodwa-ke kuzayenzakala kumbe hathi asikwazi sonke lapha ngoba kuyakhankaswa phela. Kuzobuya-ke uNdlela Dube ubhale nje ibala lesilungwini nje uphonga ukuthi finish, phela ufinish lapha ngesilungu kutho ukuthi do, so abaningi bakuhleke bazwathi tata khona ngale. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi kodwa-ke nkosi yami akula lo gesi khula ngale-ke enkayi, pho amakhompyutha la asebenza njani? Kanye-ke singasikhangela lo mlilo kunalowo esola. Hayi-ke siyalizwa khonapho-ke, ngiyaphosa okuningi. Siyabonga kakhulu engadini lokusasa abalaleli bethu be-Studio 7 kulakho la ukuthi ungene kuhlelo, phosela kunombolo ethi +1 202 465 0318. Singake sihlukanisi ngesikhangele okunye okade khona mhlanje, kodwa singakafiki lapho sike sibone eze live talk kuphela. Namhlanje ku-live talk siyakwazi ukuthi sixoxa ngemikhankaso yokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi. Ye sibone-ke khonokho-ke ubekhokhela ibandla le-MTCT lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa nguZulu kukhetho olukhulu oluzayo. Unkosazana Phindile Gosha wokuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship uthi ufunde okuningi kakhulu kwele Melika ozanceda abantu kweleZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.